Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela imsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 kuNhlolanja 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Into yokuthi nje bethu uBlessed ubephehla udlame ngokuinterviewa umuntu into ekhanya kwesinye isikhathi ungaphinda uhleke ukuthi kade abantu laba bazama ukuthini.
Intatheli izindaba yephephandaba leNewsday lomsakazo kamabonakude oHSTV uBlessed Mhlanga umiso emthethwandaba lamhla esetheswa amacala amabili okwethula imbiko ejojozela udlakela.
Sokulomkhuhlane welesi sifo lesi isinanakazane sokuthiwa yi-stock borer ikakhulu emundini siwuhlasele ngendlela esimangaliso. Manje umuthi abantwana babephiwe nje okuligajana okuncane okokuspreya, manje bathi bangaspreya ikakhulu kulezi nsuku izulu liyelile likugezisa.
Abalimi emathebeleland enkabazwe lezinye izabelo bathi izilimo zabo sezihlaselwe zinhlavane leminye imihogo yimi. Uhulumende wakwele Netherlands uThuza Kuma ukusekela ezinye inhlelo eziqhutshwa emazweni achiyeneyo agoqela eleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intatheli izindaba yephephandaba leNewsday lomsakazo kamabonakude oHSTV uBlessed Mhlanga umiso emthethwandaba lamhla esetheswa amacala amabili okwethula imbiko ekhuthaza udlakela, njalo abachuchisi balile ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso yebail ngoba besithi ulakho ukuphazamisa abafakazi. UMhlanga ubotshwe izolo ngemva kokuzinikela emapholiseni. Wavulelwa amacala lawa phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Amapholisa athi wakhuthaza ukuthi kube lodlakela kungxoxo ayiqhuba kumalanga edluleyo lelunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Blessed Geza, yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi kumele uMongameli Emmerson Mnangagwa asuke embusweni ngoba ekhohlakile elenkohlakalo. Liqotha lika Mhlanga uMnumzana Chris Mike usole abachuchisi ngokuphikisa isicelo sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso esithi le yindlela yokumhlukuluza nje kuphela. UMnumzana Mike utshele umthethwandaba njalo izolo ukuthi uyakusola kakhulu ukuphathwa kwecala likaMhlanga lipholisa elikhangelane lamacala ezikliwe eziyingozi iterrorism. UMhlanga uzaqhubeka ivalelwe abe sephenduka emthethwandaba ngolwesine lapho umanje uMnumzana Farai Kwitima athe uza kwethula isinqumo phezu kwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngebail. Kulabantu abaningi abahambe enkantolo ukuyasekela uMhlanga abagoqela abalwela amalungelo oluntu, abezombusazwe, amagqwetha kanye labantu makhaza. Abanye babo ligqwetha uMnumzana Tendai Biti, umkhokheli webandla leTransform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume, lo Mnumzana Love Mo Maduku okhokhela ibandla leNCA. Untu Ngamili Nkomo Studio 7 uxoxe lo mqondisi wenhlanganiso yezindaba e-site uMnumzana Zenzele Ndebele njalo ohlaziya izombusazwe, yena othi bayakusola kakhulu okwenzakala kuMhlanga.
Bona ngana kula cala lapha into yokuthi nje bethu uBlessed ubephehla udlame ngokuinterviewa umuntu into ekhanya kwesinye isikhathi ungaphinda uhleke ukuthi kade abantu laba bazama ukuthini, ngoba intatheli izindaba nxa isenza umsebenzi wayo ikhuluma la ngubani ongakhuluma into ayifunayo. So kube bale problem lo muntu okhulumileyo indaba bengazange badingayeni ugeza bambopha than ukuthi bebophe uBlessed kakade esenza umsebenzi wakhe. I mean kusukisela nini njanini ama journalists siya rekhoda abantu abaningi bekhuluma indaba ezijiyeneyo ngokwakuqala ukuthi bebopha intatheli izindaba beyibophela into ekhulunywe ngomunye umuntu kungayisiyo oyikhulumileyo njalo nje kuba sobala ukuthi izindlela zokwethusela ama journalists ukuthi bengakhulumela abantu abakhanya bengavumelani lombuso okhona kumbe mhlawumbe abangaqalisa ukuthi bethi umongameli welizwe kathiye isikhundla so kuzaba lefiye kuma journalists ukuthi bengakhulumi kumbe beqalisa ukuzisensa ukuthi amhlawumbe lami ngakhuluma into enje kumbe ngaxoxisana lobani ngingagcina mbotshiwe so izindlela zokuthi bestope ama journalists ukuthi beinterview ama veterans labanye nje abantu abangahambelani lento ka 2030 leyo ukuthi mina ngakuzaphe khona ngo 2030
Elinye lamapolisa aphatha udaba lukaMhlanga ngelibona ngezinto ze-terrorism okuyinto ecunule kakhulu igqwetha lakhe uMhlanga uthi ningalokho
I think into edanisa kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe wants to weaponize umthetho ukulwa amabhekle zabo but it's a clear message kakhulu kubontatheli izindaba ukuthi khona uhulumende ufuna ukubethusela ukuthi bengakhulumi izinto ezihambelana le-succession yezanu obviously umuntu ophandle kathesa li-journalist ongakabothwa uzacabanga kabili kathathu before esenza enye istory kumbe another interview elokuhambelana lento zezanu so it's really ngathi kuyadanisa kakhulu kubuyisela muva ukusebenza kwama-journalists but also nxa sikhangelele ukukhululeka nje kwemsakazo elabona izindaba ngoba abantu sebezasebenza bekhangela ukuthi kambe lokhu kungambophisa yini kumbe kambe lokhu kungaba yinto enje because eZimbabwe phela ungahlala iminyaka emibili emithathu inyanga yonke uku-remand beqede betawula cala
Lo ngumnumzana Senzele Ndebele ohlaziya izombusazwe njalo ingumqondisi wenhlanganiso yezindaba yesite obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7. Ukolunye udaba olusemthethwandaba, amagqwetha amela umholi wogatsha lwabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Mkhululi Jele, owabotshwa kumaviki amabili edluleyo esikolo sePhakamani High School ePlumtree, Yemva kokutshengisela kwabantwana besola ukufundiswa izifundo ze-heritage studies, athi lamuhla akhalaze umthethwandaba ukuthi alahlele khatshana lelicala. Umnumzana Jele, yena ozaphindela imthethwandaba ngomvulo ozayo, wetheswa icala le-disorderly conduct at a public place, ngoba kuthiwa wangena ngemva kokutshaya umnyango ehofisini kamphathisikolo, Lapho abantwana ababikwa ababevalelwe khona bebuzisiswa ngamapolisa le labanye abakahulumende ngesehlakalo sokwenqaba okufundiswa iheritage studies le okubikwa ingahambelani lamasiko abo njalo ibafundisa ulimi lwesishona kodwa umnumzana Jele uyakulandula lokho esithi wayezibuzela nje ukuthi kungani abantwana babebuzisiswa abazali babo bengekho ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe legqwetha elibamelayo umnumzana Thuto Mavula
awukwamanje singena sisizukufakazi yathi kukhona yathi kuthulwa ngubalisi onguye owayefundisa abantwana laba eklasini lobufakazi lompolisa lo wahamba waya interview abantwana laba waba ukubangela ukuthi uma usotsha ekhoze i-disorder or i-breach of peace esikole lapho esikhuluma naso sephakamani sibone ubufakazi bupresentiweyo ekhothi bungayinalisi ukuthi kuphuve lelo cala so yikhothi igcine sesenza i-application ye-discharge okuzicela khona ukuthi ikhothi ibhithe icala ngoba ubufakazi buyabe bethuliwe buyabe bungaphelelanga buyabe bungagelisi icala njengoba lethiswa umamankuma owusotsha
lokhu kungabe kusitsho ukuthi umnumzana Jele uzaqhubeka esentolongweni yini liyathemba ukuthi kuzaphumelela
owakathesi ozabe esikhona ejeli njengegama lakhe ngoba wayevele ngitshike ibheyili because ungakhangela indaba yakhona yindaba ezama-political connotation ngoba ungabona izini ngendlela akubika ukuthi wabotshwa ngayo kumbe wadinwa ngayo ukuimvolva amapholisa as opportunity sithemba ukuthi ngimanje mhlaka 3 March kungaya ngendlela thina esifisa ngayo isicelo.
Kuyikuthi icala leli alilahlelwanga khatshana, kuyini eliza kwenza?
Okuzandulayo ukuthi nasisizameke sizicazi kusibotshe ecazina ukuthi uzivikela njani icalini. Njalo ilakho kubizala ngofakazi then agwagradiphi ikhothi esingasinika-ke isinqumo.
Ukhulume ngendlela abotshwa ngayo, kukhona yini okunye elingabe likusola ngendlela aphethwe ngayo entolongweni?
Yena manje ekhuluma ngale nto angayisola, kodwa kuqala icala uthi yena into ayengayisola kuphela ikhomishana ukuthi senzane nomuntu owayebalekela umthetho. Kwaba kuphela ukuthi nje ngu-social media kanye nomuntu obalekayo, ngoba siyabona ku-social i-MRP umsakazi Republic Party ukuthi khona udingwa ngamapholisa. So kusho ukuthi ngiyakwazi kwabalii, ngoba ngesinye isizathu saningikhisa ibheki enkantolo lathi khona yena umuntu owayebaleka kodwa amapholisa yiwayeshika ngesikhathi enikomi nakhona umuntu osebenza. So wayengekele ehlezi ezinti zamapholisa.
Umndeni wakhe kawuhlukuluzwa?
Abantu abathikimezekayo laba batholakala lapho egaradini lapahlala khona, bafika babamba umama owayekhona phanya ozithweleyo bengani basebemfake izamkosi besithi emvezi ukuthi ungaphi.
Umomo obunjani lamuhla?
Wabuyile esibili begcwele esingathi khona ngabazali ngamalunga omphakathi nabokhansila kanye labo ngoba indaba le ithinta umphakathi. Lo nje kube zabalini futhi umezinye nje ezike zafuna ukuvusa ukuthi hhayi abantu abanjengoba baningi bazobangomsindo kade kuqine sowukhanya ukuthi hhayi nabantu asikezikulandelela udaba lolu ngoba udaba olusegudini.
Lo mnumzana Thuto Mavula iqotha elimela umholi wogatsha lwabatsha kubandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mkhululi Jele. Sixoxelaye eseplumtree. Abalimi eMathebeleland enkabazwe lezinye izabelo bathi izilimo zabo sezihlaselwe yimihogoyi okungenqabela ukuthi bethole isivuno esiphezulu lonyaka. Izigaba ezihlaselwe kakhulu izinhlavane ezidla inhliziyo yomumbu lamanye amabele zigoqela iKhezi, Gwanda North, Mberengwa lezinye indawo. Imhogoyi eyaziwa ngokuthi i-army worm edla imkiwane yomumbu le amabele layo ihlasele eWange, eMguza, eZwishabane, eGutu, eMaswingo, eHurungwe, eZwimba lezinye izigaba. Abalimi kwezinye izigaba lezi bebebhekane lendlala enkulu nyakenye eyadalwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Sixoxe ngohlupho lwemhogoyile lenduna uNgwenyama Fuyane osesiqintini seFumugwe eMathebeleland South.
Sokulomkhuhlane lesisifo lesi isinanakazane sokuthiwa yi-stalk borer ikakhulu emunjini siwuhlasele ngendlela esimangaliso. Manje umuthi abantwana babephiwe nje okuligajana okuncane okokuspreya, manje bathi bangaspreya ikakhulu kulezi nsuku izulu liye lile likugezise. So umuthi lwana uyasilela ngokokuqala, le-fertilizer iyasilela ebadaleni ukuthi balokhu baspreye izilimo zabo. Yizinto esikhangelane lazo kakhulu zona ezihluphayo.
Nxa sesikhangela-ke konokho-ke okumele likuthole, ngubani okumele alinike, kumbe abantu abanelisi ukuthenga kume njani khona konokho okumele lilungise ngakho i-stock borer leso?
Thina singabantu bamakhaya, abantu bemakhaya iningi lethu asisebenzi. Yonke into esiyitholayo siyayame kakhulu kuhulumende kanye lengane zakithi kumbe ingxenye yemuli ezingaphandle kwelizwe ezisebenzayo. Yibo abantu esithethile esiyabe siyame kibo kakhulu, ikakhulu uhulumende, ngoba uhulumende nxa isiza lo hlelo lento wasipha umuthi wokuspreya kodwa umncinyane awumningi kangako. Khathesi asiselawo, so siyawufuna. Kodwa sesibatshelile abeluleki engathi mina phecelezi abalimisi ukuthi basincedise, bathi bazasincedisa lanxa singakakubona kwakhathesi.
Ye, manje nxa bengalincedisanga kuyaphetha ngani khonokho ntoni?
Ngibona ngathi sizalahlekelwa isivuno esikhulu kakhulu ngenxa yokuthi into leyana iyaqhela iyaphambili. Ensimini eziningi sibe zehlukene njalo lamavillage akhatshana okutshengisa ukuthi kuthe chithisaka isigaba sonke.
Kudlani umumbu amabele? Kudlani kakhulu,
kudla umumbu, kuhle kutshaye yona inhliziyo yomumbu. Ngobana sokuvula izikhala lapha emahlamvini kuvele kuyabe sokudle kakhulu inhliziyo yomumbu, ikakhuluma imbimne ngoso kwidlile vele inhlife
okunye ke okungani libhekane lakho nduna kwini
izilimo zinhle kodwa uhlupho silalo yilolu okokuqala inkotha inkotha lapho yasabeka baba anti esikade abaningi bethu abadala abalima besebenzisa lolu uhlelo lentwasi okuthiwa umuntu nguye osuka aphenduka abe yidonki aphinde abe yinkomo so ukhulela khona luyesabeka ngendlela eyisimangaliso ngoba izulu lafika lavala sibili okwesikhathi eside phose inyanga yonke kwedlula inyanga yonke izulu isimisa uku zonke azange kube lethuba lokuthi abantu bayehlawula ngokokuqala lokhu okwesibili ilokhu amanzi asuka abamaningi abamaningi ilokhu izilimo eziningi zakhulelwa ngamanzi umbalwazo ngathi uyatshintsha ngathi uba ngumthubi ngesikhiwo okuthiwa yiyelo okutshengisa khona ukuthi sezikhulele ngamanzi abalimi ababele ndawo ezibanzi zokulima i-fertilizer ababeyitholi azange yenele yasuke yaba mincinyane manje ukuthi benelise ukuthola i-fertilizer yendawo yonke hayi kunzima
Leyo ke hinduna uNgwenya Mafuyane osesiqintini sefumuko eMathabeleland South obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 SAKZ. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafichane. Inhlanganiso yeWorld Health Organization ithi kulomkhuhlane ongaziwayo kwele DRC Osubulele abantu abangamachumi amahlanu i50 waqala ukubulala abantwana abathathu edolobheni lePoluku ababedle inyama kamalulwane iVatican ithi uPope Francis ogula kakhulu olesifo samaphaphu lezinso usesibangcono njalo ulele kuhle lamhla njengayizolo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika bayakhala abantu emhlabeni wonke jikelele kulandela ukubhubha komculi weMelika obelodumo uRoberta Flack owaziwa ngengoma ethi Killing Me Softly with his song Let It Just Like a Woman. Uropeta obesele minyaka yokuzalwa ayifika phose amachumi ayisifica munemunye 88 ubulewe yisifo se Ehlers-Danlos disease umkhuhlane lo wenza ukuba engenelisi ukuqhubeka ecula waziwa njalo ngokulwela ilungelo loluntu lokuthola izicoco ze Grammy Awards omunye wabathakazelela umculo wakhe njalo okhala labanengi Umnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas eTexas khonapha eMelika.
Sithanda ukulethe ukukhala sivile okukhulu, silahlekelwe kakhulu. Lelizwe lilahlekelwe, lemuli yakhe ilahlekelwe ngoba ube ngumuntu obeziphatha ngendlela yokuthi aqondise lokhu akuthanda ikakhulu ukuhlabela.
Yes, yabona njalo wayelwela ilungelo loluntu lokulamba indlala into ezinjalo. Ubona njalo imisebenzi yakhe le.
Wayengumuntu sibili okhanya ekusiba ekugqoqozela lokho ekuphakamisa kakhulu njengoba kubeka ukuthi wayekhulumela abahluphekayo, khulumela laba abalungelo wabo. Ayephansi ayekhulume ehlabela kodwa eletha sibili ngaphakathi yakhe ukuthi atshengise ukuthi uyalwela laba abacindezelweyo abangalazi into ezipheleleyo njengabantu bonke.
Ye, watshela intatheli izindaba ngo-2020 ukuthi kuyamangalisa lokho ukuthi waloba ingoma ezinye njalo azicula sokuleminyaka engamajumi amahlanu wakwenza khonokho kodwa abantu lokho bebhekane lensizi eziningi zelezo ayicula ngazo. Kwamangalisa kakhulu ubona njani ngakhonokho akunazelela
uqinisile ngibona ngathi ulokhu eqinisile sibili ngoba ungakhangela ukuthi abantu bacindezelwe kumbe abantu baswele kumbe abantu kube lendlala kube lemkhuhlane kube lezinto zonke ezinjalo kungathi kuphila labantu akupheli okuyizinto okhona laba abalezinto baqhubeka belezinto abalangela zinto baqhubeke bengela zinto ngoba ungakhangela i 50 years iyahamba masinyane sibili ufica ukuthi kuloke kufanana lakhona lokho okwakuyikho khona 50 iminyaka engamathuma amahlanu adlule.
Yezingathi khona vele ukucula kulethelelana abantu.
Uyaqumba qumbi ngaphakathi yomuntu njalo angiboni ukuthi kungaba khona ukuphila kungena kuhlabelela.
Lawo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eTexas obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network isikhuthaze uhulumende ukuthi aphe abatsha ithuba lokuphatheka ekuthathweni kwezinqumo zelizwe njengoba beyibo abanengi elizweni. Embikweni wakhe ekhuluma labatsha ngesikhathi kunanzwa usuku lweNational Youth Day ngeviki edluleyo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe kuqakathekile ukuthi abatsha bephatheke ekwakheni elakusasa leZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba, uThabo Kancube weStudio 7 uxoxelo Chris Fundirwa okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo ezifundi ekolitshini leNUST eyeZinaso.
Udiwe uphathisitation yabatsha first of all usekuthini abatsha bakho well-informed because as it is things like parliamentary seat uba ngo-MP uba ngo-councillor are things that abatsha should be looking forward. But as it is, we are not well informed about those things and sometimes we don't even seek to get information on how we can participate lapho. And then also the other thing is you find we have a youth committee, youth empowerment programs, but all those programs are the lead on abantu abadala. So thina sibona ukuthi lapha angisiyarotha lapha sibizwe lokuthi youth things, but people are really truly in charge sekungabantu abangasekho ngama-youth at all. Ngezinye zezinduko-ke esihlangana nazo.
Singathi lapha umlando ukubani ukuthi kulungisiswe induko lesi?
Umlando sebadale, to be honest, because first of all, we don't have the powers to oppose abantu ababebele old money. The people who have been through the system are the people who are supposed to guide us. They are the people who are supposed to allocate our opportunities amasisa khona. But then, akwenzakali lokho. And we cannot always force our way through. And I'm going to tell you, we're going to try revolution, we're going to try to demonstrate that this was a challenge. So I think I can understand about the Avalaman Accord, which are the older generation from high school.
Ukhulume phambilini laphana wathi abatsha akula abangekwenza abangalungisisa lolu daba ngabantu abadala. Singathi abatsha abala wona amandla nje akulokuncane ongakukhuthaza abatsha ukuthi bengenza labo indima yabo ukwenzela ukuthi bazwakale ilizwi labo lawo libe lizwakala ekubusweni kwelizwe.
Like every other situation, I think there's a greater extent and a lesser extent. So in this situation, to a greater extent, I still have a man. But to a lesser extent, we are not completely powerless. So as long as we are going about, yes, I have been scholar. Yes, I have found my degree in engineering, my degree in journalism, accounting. But in one of the things kakhathekile ukuthi njengabatsha sikhangele sifakamise entweni ezinjenge-parliament, into ezinjenge-government, into ezinjenge-council, ukuthi focus really and if we can we maximize ukuthi siyenze ama-program that include that. I think yiyo nje indlela esingaba more participative ku-government yelizwe lethu.
Lowo ke ngumnumzana Chris Fundirwa olwela ilungelo lezifundi ephansi kwenhlanganiso yeZinaso obesecingweni loThabo Kancube weStudio 7 ekoBulawayo. URainette Klever, umphathintambo ohlangothini lukahulumende wakwele Netherlands olubona ngobudlelwano lamanye amazwe lentuthuko, uthi sebelungiselela ukumisa inhlelo eziningi abaziqhuba kwamanye amazwe agoqela akulelwa ilungelo loluntu ukuthuthukisa abesifazana labantwana, ezemfundo, ezemidlalo, ezamasiko lokunye ngoba bafuna ukulungisa ababhekane lakho elizweni labo. ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
Besenzela abantu bamanye amazwe esingathi ngamazwe global south ikati labo balabantu babo abadinga usizo ngenxa yokuthi America yakuyenza kusho ukuthi amazwe amanye la sezalandela yenze ngokufananayo kodwa ke ngenxa yakho nokho ukuthi sokuzabe inhlanhla embi emazweni aseAfrica ngenxa yokubana amanye izinto zelezi ezibalisiwe ezinjengabo lawyers for human rights izinto ezidingakalayo kakhulu ngoba senanzelela kulabantu abalezindingeko njalo abangenelisi ukuzibhadalela ama lawyers so kusho ukuthi into ezasuka ibe le impact kumbe isuka iyenze kube nzima empilweni zabantu kade bephila ngosizo abaluthola kuhlanganiswa ezithola i-aid from inhlanganiso ezinjalo.
Asithi ke imali le isuswe Dube ingasabi khona po inhlanganiso ezinje zingazimela zodwa kumbe kwamele zidinga kwenye indawo njalo nxa zidinga ziyadinga ngaphi?
Olusizi kubana e-Africa kulama resources enough kodwa ngenxa yokubana abantu abayibo abarana i-Africa balokungathembeki lokuchitha kubi imali ze ama national funds yikho kwenza ugcina sokudingakala khonoko so ngezindlela kusho ukuthi bonke abantu abaphile eAfrica abadependa kuhlanganiswa ezinjalo sokumele bebambe ama governments abo accountable ukuze kwanise ukuthi efund enale gap kade icover zinhlanganiso lezi sesithi seziphuma.
Yes, yabona izindlela zangkhona yilezi ezikhuthaza obaba ukuthi balwisane lakhona ukuthi kungakhahlanyezwa abesifazane. Kambe kungakhutshwa khonokho kuyahamba njani?
So kumele sibe ngabantu esikhala sizame eminye imizamo ngoba abadala bathi ithendele elihle ngelikhala ligijinga. So ngezindlela kutho ukuthi thina njengabantu be-Africa kumele sibone ukuthi siyenza njani whether siyakwanisa ukuthi siqoqe izimali njengabozibuthe sibe lama-accounts ayenziwa njengabo-World Vision ukuthi sebe sibhadala ama-$5 kumbe ama-dollar whatever sikwanisayo ukuthi zenezinhlanganiso zikwanise ukuqhubekela phambili.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBeitbridge. Sawu isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani basakazi beStudio 7. Linjani basakazi bethu lonke? Hayi siyajabula lathi. Inti ke ngiqondanisa indaba le mfuna ukuyibuza la abantu bokumthokazo babuzano. Ukuthi bona bangamalunga ezano or bangama-supporters ezano na ikenge yabogawule lobomalaki Nkumbuni. Ndise abantu bokumthokazo babuzano ngoba sibona into eziningi ezenziwayo ingani bona babe ngekho makhulunywa ngendlela kuthi kule holiday kaMgabe. I-holiday yanye kujabula ukuthi kwabula abantu bokumthokazi na into esiyibuzayo. Ungaze kukhulunywa ukuthi sifake i-holiday yokutshona abantu bokumthokazi ngo-1983 kusiya ku-1987 or kube le holiday kankomo kucatshwa unkomo iqhaza walibambayo ukukhulula ilizwe. Ndike mbuze abantini bomathebeleland ukuthi babekhona yini ukuthatha izinqumo eziningikuzano or bona ama-supporters batshelwa nje isinqumo sesithethe ukuthi hayi khulumani lenze lokho.
Kundawo zonke siyabingelela, silibingelela, sibonga izindaba lezethulela zona kuStudio 7. Ma abantu abakhulumayo ma besithi bona laba aboJoseph Achua ababesithi izinto ziraithi laye umnangako othi yena khona engathiwa uyacreate imisebenzi after isikhathi esingakanani ngoba vele leli lizwe akulani lokho engazalwayo ngaze ngikuthole ukuphumula selwe vele nidubeka lamanje lokho enidubeka lokho ebekhompha esitulweni okokuthi uhlaleleni yena umnangagwa lo ngoba kuyamehlula nangu hlulekile even khona esethethe over 2017 kuzofika manje yini improvement oyenzileyo ebantwini manje le wolokunjani kubo wangile siyezwa abantu bagula ngobuningi babo bagula le kuthiwa bagula amathambo nomalukuzeni amathambo ma besiye ezibhedlela lezibhedlela zakhona zisekudeni 3 hours umuntu esekuhambeni egula kulo muntu ongakhona ukuhamba egula 3 hours
Studio 7, Studio 7 njani balandela abasakazi. Thanda ukuqhuma baba lo kuthi uRichard Moyo lo ukuthi kahle kahle na umsebenzi wakhe ngowani, ngokuzodefend uhulumende kumbe ngokuzomela izikhalazo zabantu. Because isikhathi esiningi abantu nxa bemtshela inkinga zabo yena okwakho gijimela ukudefend uhulumende kuphela. Ngiyabona ugogo lakho uyakhulunywa ukuthi ugogo laba abewanke laba amaklinika kude, imtholampilo isekude nini, ukhuluma ukuthi kuzoyakhiwa isibhedlela eLupane. So umuntu uzobe esuke ewanke siyeLupane engenama uyezwa ukuthi abantu bakhala ngemali kodwa yena okwakho ugijimela.
Labonga abanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngilitshiya kuhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.